Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 10 empandula 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million.
Sezazama umzamo wokuthi khona si divide ukuhlala kwezindlu A up to I. Njengalamhlanje Thursday uthatha u F kusiyafika ku I, u A to E sebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola 60 liters kodwa khona kuyehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuthiyana.
Kube yisiphithiphithi lamhlanje emzini wemagwegwe izakhamizi zigijimela ukuya kukha amanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekansili yalelo dolobho ebiwagcina.
Sokuda kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yokuvuza ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi.
Ukuthonisiswa kodaba lokumisa umsebenzi wokugejwa lokungcotshwa okutsha kwababulawa ngumbuqazi wegukurawundi kuqalile emthethwandaba we-High Court namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsaka. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5542 babo bebikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abedlula amakhulu amabili 222. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane leli besedlula isigidi 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,902. Abekolishini le-Johns Hopkins University yakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million asebefunyanwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa 904,485. Kubeyiwa kube yisiphithiphithi abantu beminyezelana lamhlanje elokitshini lemagwegwe ezakhamizi zigijimela ukuya kukha amanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekhansili yalelo dolobho ebiwagcina. Lokhu kwenzakala amanzi elokhu esilela kuleli dolobho njalo. Ikhansili isithi asemalutshwana emadamu, kukanti-ke lezitishi zawo zama-reservoirs zifuna ukulungisiswa. Izakhamizi zithi sezihlale amaviki ambalwa zingela manzi njalo lawo avulwe ensukwini ezedluleyo kwamanye amalokitshi abengcolile kakhulu. Uhlupho lolu solubangele ukubana kube lukhulu ukuba izakhamizi zilandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba zisondelana lapho zidinga amanzi njalo zingenelisi ukugeza izandla ngesikhathi sonke. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubelwa nkosazana Magodo Ngamahlangu olwela ilungelo loluntu.
Lapho sihlala khona isigaba esihlala kusesithi ukodlwayo siye 700 households, kodwa i-700 households inezisakhumbula kulabanye kulamalodja kulezinye zilamalodja. So maybe singathi on average maybe sivuma ukuthi families angabetholakala ku-700 households nalawa angafika ku-1,500 families. Indlu inye ngayinye kuyadiphenda ukuthi khona kwelanga lezo kuthiwa 2 buckets which is 40 liters kumbe 3 buckets. Sezazama umzamo wokuthi khona sidivide ngokuhlala kwezindlu A up to I ukuthi ngo-day one namhla singathi nge-Monday njengalamhla i-Thursday uthatha u F kusiyafika ku I, u A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama 60 liters kodwa khona kuyehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuthiyana. Lokhu kwenza njalo kayibuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwasinga isikhathi esingaka. So siyavuka ke layinela ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu batshone behlezi bedinga imthunzi kumbe bedinga ukukhudumala, i-social distance isibaluleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. ende ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wena ngawoka wakho lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikhanga ngawamanzi uwagesa kankhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabulugesi nisuka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke so udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi
sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile
amanzi vele wona kayineli njalo amanzi aphumayo abuya elephunga uma ukhangela abe lekhala isikhathi nabe brown kodwa usetshiswa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zasela amanzi sihlala isikhathi esidizingela amanzi sezingcolile amaphayipha asengcolile iphunga elingani isikhathi yethu izangani ngelesuwetshe isikhathi elingani ngelokukhunta so amanzi angkhona lanxa ugeza ngawo akamahlanga okukhona futhi sinanzele ukuthi lokhu amanzi nalawo sebuye siqasha nganale phunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka ngikhuluma nje mina imangobongobo ebusweni ngamaphimples ngamaqhubu okuqubuka lomzimba wonke nje uyaqubuka ngikhuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibetadine umzimba wonke ngoba sima kulamaqhubuqhubu angazo sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lapela maqhubuqhubu la amanzi impompi nxa ingadabuka sihlezi abantu bagijima baye kukha besikha besele ukuthi basebenzise amathole to sukhangela ukuthi vele amanzi anawona ngokawo asengcolile so nxa sisewasebenzise etoileti esithembeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi anawona vele siwasebenzisa njani so khonkena imikhuhlane izaqhubeka isanda siyile edolobheni lakobulayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution akasiyiboni lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi imizamo kumele ibonakale kakhulu azi kudolobhu lakobulawayo nalo
lo bekungunkosazana makhotho ngamahlangu olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo ukuthonisiswa kodaba lwenhlanganiso yabebhejula kazulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngumbuqazwe wegugrawund kuqalile emthethwandaba waphezulu we-high court kobulawayo namhlanje lapho idali elikhuthaze uhulumende ukubana alandele isisekelo sombuso wanastasia ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba we-High Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ibhethu likaZulu omunye wabasinda kumbhuqazwe we-Gugurahund umnumzana Charles Thomas labanye befisa ukuthi umongameli Emmerson Ntambu Mnangagwa iMathebeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jenny Williams le-Commission National Peace and Reconciliation bamise umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurahund ngemva kokulalela okumunyethwe zingwalo zamagqwetha amacele womabili umahluli uJustice Martin Makonese uchaze ukuba umbhuqazo weGugurahund ludaba oluphatha kubi abantu ngakho kumele luphathwe ngobuciko obukhulu kulandelwa isisekelo sombuso Umnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso yeBhethu likaZulu uchasisa okuphume edale lamhlanje
Sokudaba sekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha iNPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yokuzikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi kodwa okudanisayo ukuthi mabehlangana njalo nje akukho oke wabuza omunye ukuthi kathi hlangana singela NPRC kuchoni sebevika ngayo ekhoti ukuthi thina bekuze siye security dress ku NPRC na order ngiza kuhamba njani ku NPRC bona bangayithathi serious
umkhokheli wenhlanganiso wemanyano wenhlanganiso ezizimele olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams balile ukukhuluma ngalolu daba bethi lusasemthethwandaba abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe e-High Court bagoqela i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission umgcinisihlalo we-NPRC uJustice Selonare umphathintambo wogatsha lokulondolozwa kwamasiko umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wabo unkosikazi Jenny Williams ngenyanga kancwabakazi umongameli Emason Mnangagwa ube lomhlangano lenhlanganiso eMathebeleleni Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGugurawundi baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwabo ama death certificate okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama death certificate abangazange bewathole kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphephandaba aloba imibiko engayisiyo ngimele iStudio 7 ngiko Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanje kuzayi hobe lamhla ulahle icala lentatheli izindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira wenkampani yomsakazo we-263 chat esithi kabalacala abalidalayo ngemva kokubotshwa ngamapholisa besetheswa umlandu wokwephula iziqondiso zikahulumende eze-COVID-19 lockdown. UMrs. Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bebevele belilandula lelicala ngemva kokubotshwa kwabo mhla ka 22 kwenkwezi esibhedlela seParktown esisemzini weWaterfalls. UChikore noTakawira babeye kulesi sibhedlela ukuyakhuluma labesifazane beMDC Alliance abathathu ababeselatshwa ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kakubi abathi onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri lo Netai Marowa. Kodwa umchuchisi umnumzana Lawrence Gangarahwe ubethi uChikore noTakawira bangena esibhedlela seParktown ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ikakhulu ese-social distancing. Ekubuzisisweni ngamagqwetha ababili laba, umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba wayevele engazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe ethi uyazimhlophe ukuba amawadi esibhedlela lesi mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela. Ngakho-ke ukungena kukaChikore noTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi. UMakore waveza njalo emthethwandaba ukuthi ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi akayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela kodwa wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. UChikore ubemelwe ligqwetha umnumzana Phaidamoyo Saurombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UTakawira emelwa ngumnumzana Tonderai Bhatasara wenhlanganiso yinye. Igqwetha uSaurombe ulandisa ngokwenzakale edale lamhla.
It was the ruling for an application for discharge at the close of the state case.
Lesi sinqumo bekuyisiphathelene lesicelo sokuba lulahle lolu daba ngemva kokuba abesethezwa icala laba bebhalele umthethwandaba kulandela usection 198 subsection 3 kumthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act beveza ukuba abathutshisi behlulekile ukupha bobufakazi okwaneleyo ukuba ngempela abalecala. Ngalokho besithi kumele lilahlwe icala abalethiswayo leli. Umthethwandaba uvumelane lababili laba wanquma ukuthi abathutshisi behlulekile ukuveza lobo bufakazi obebudingakala ukuze abethiswa icala laba bathoniswe. Ngenxa yokuswelakala kwalobo bufakazi-ke lilahliwe icala labo ngemva kokuba litholakale bemsulwa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe umnumzana Leopold Munende uthi kasibamangalisi lesi sinqumo.
Vele babengafuzanga bebotshe, thina sasikwazi elayo uhulumende wayekwazi abantu laba abenzanga lutho. Esikufunayo nje ukuthi uhulumende alungise i-environment lesisebenza kiyo le, amapholisa asihloniphe lathi siwahloniphe amapholisa.
Kodwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe uyayiqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba, kungakho ehlala ekhankasela ukuhlonitshwa kwazo ngabenhlangothi zezomvikela ngoba olwezindaba kuluhlangothi oluqakathekileyo ekusabalalisweni kwemibiko ikakhulu ngalesi sikhathi sodubo lwe-COVID-19. Kunjalo nje uMantshi uPatience Madondo weMashingo laye unqume ukuba uCounselor Godfrey Kurawone kaWard 4 akalacala akade eletheswa lokuthi waphazamisa uhamba kuhle kwezimota komunye umgwaqo weMashaba mhla ka 31 Ntulikazi. Lesi sinqumo siza ngemva kokuba uKurawone evalelwe okwensuku ezingamachumi amane esalelwa lemvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngesikhathi abathathu laba betholakala bemsulwa, amapholisa abophe umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union uThakudzwa Ngadziwore esetheswa umlando wokukhokhela iqula labasakhulayo ukutshengisela phandle kweguma lenkampani ye-Impala Car Rentals beveza ukukhonona kwabo phezu kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwesinye isifundi uThawanda Mjeyiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukubana bathintheke okungakanani abesifazane ngomumo oseZimbabwe okwamanje kwezombusazwe lakwezenotho. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Bob Woodward intethele izindaba elodumo eyaziwa ngokuloba udaba olwasuswa umongameli Richard Nixon esikhundleni olwaziwa ngokuthi iWatergate scandal. Useveze ukuthi umongameli Donald Trump wayesazi isimo esibi somkhuhlane we-COVID-19 kodwa wenza engani ngumkhuhlane odlulayo esizela ukuthi kungavalwa amabhizimusi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. UWoodward wakhuluma loTrump ngodaba lolu lokunye okuveza ukuthi kazihluphi kangako ngokukhathaza abantu abansundu. UTrump utshele intatheli zindaba izolo ukuthi wenza lokhu esenzela ukuthi abantu bengethuki kakhulu. Sokulabantu bose abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 191,000 asebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika. Sebesedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 elizweni leli. Abadabuka eMelika bathi babengasuze babanjwe umkhuhlane lo abantu abaningi kangaka. Ngabe uTrump waveza ukuthi umemetheka okwejusayo umkhuhlane we-COVID-19. Bakhala kakhulu abantu kwele South Africa kulandela ukubhubha kukaGeorge Bezos, igqoja elamela uNelson Mandela. Wayesethiswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende wabamhlophe labanye bakhe ngomnyaka ka-1963. Ukutoniswa kwabo waziwa ngegama lokuthi i-Rivonia Tribe. UBezos obhubhe izolo wazalelwa eGreece wahlala kwele South Africa eyisiphepheli kulandela ukuqhamuka kwempi ye-World War II.
Ngemva kokukhangelela isisombululo kuqula leSouth Africa ele-ANC, abanye abeZimbabwe sebesithi isisombululo sengxabangxoza yeZimbabwe sizavela ebantwini beZimbabwe hatshi emazweni angomakhelwane, ngoba amazwe afana leSouth Africa abuswa ngamabandla alembali yempi yenkululeko. Ngalokho-ke abona ngasolinye leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecobungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Yazi ukuthi thina ilizwe leli eleZimbabwe libusisekile okumangalisayo. Ungakangela kanti bona abantu ababuya bethi bazosincedisa ngapha anisebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabwe. AmaZimbabwe ziya all over the world njengoba kanti sikanti ukhona ngapha iZimbabwe ile ku-human resource yaseZimbabwe yintshantshi ingcitshi sibilizwe iZimbabwe linakho konke okudingakalayo okungalenza kube lilizwe elihle kakhulu kwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilekayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sikuhleleka kwethu kungaba yikuthi yikukhulumisana sihlale phansi amaZimbabwe njengoba ilizwe lelilingene labantu beningele ethi sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu sincedisane thina sitsho lokutho ukuthi thina sinahlupho thina uhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayiyimpota ibuyivela kwezinye indawo kodwa sithede kuhlela amanye amazwe sidlelane kuhlela amanye amazwe but ubuqhophu silabo kufunda sinabo abantu isazafika iya benefit kakhulu kithi izi ngawona lezifisa ukuthi ngalo kuhlala kulo support na ezimbabwe kunapa ukuze bona ba benefit lokho ngiyakutsho ngoba yinto ekhona eyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize sibezidumisiswe kuphela ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abaseza sibe semumelo nalowo.
Hayi, kuzwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywe ngugawule ikakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubucopho bukhona kodwa asazi ukuthi kusilela. Nantu taba kaule uyatsho lapho baba Sibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungela dubu
kuliqiniso khonoko bandi ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni ngaba silashupho ngabe siyezwana ngaba silashupho uhlupho olukhona kuphela ezimbabwe engilubonayo asimtelene muva le ngiyakhumbula ukuthi unkomo wayenzani unkomo waqeda udubo leli olwalukhona ngasanisikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye kanxa wayemkhulu unkomo wavuma ukwehla kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye nansi ipholadi ikhona ipholadi naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabanangeni kungakhathalekile ukuthi ibandla likhulu kumbe lincinyane kumbe linganani abantu sikhulumeni khona phana abantu besebethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapho kodwa kupholadi kodwa kulungi lapho sesehlula ngakhona ukukhulumisana sesingacela kwabanye bangaphandle ukuthi bezosilamula lapho singazwanani khona kodwa kathesi akunanto eyehlulayo kodwa kunabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngaphi singafuni ukuhlale phansi sikhulumisane thina sodwa yebo phela angitsho ukuthi kunoko ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane kungenzakala singavumelane kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamazimbabweni ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana unkulunkulu wasinika leli lizwe yiko wasinika lona esithina unkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lethu elinenotho wasinika labantu abantu abakhaliphileyo abantu abafundileyo ilizwe elithuthukileyo linjengaleli kodwa ekusilelayo yokuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibindi.
Ecubungula izombusazwe exoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF mnumzana Believe Kaule. izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ziyalisola okwamagama iqula labebandla le-ANC eseliphindele ekhaya livela eZimbabwe ngokwehluleka ukukhuluma sobala leziphathamandla zeZANU-PF ngesimo esiselizweni lelo ikakhulu esokwephulwa kwamalungelo oluntu. UBenedict Mhlapo usethulela lolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi umbiko wamabandla omabili uveza sobala ukuthi akukhulunywa ngalutho ngohlupho lweZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leThe Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube utshela umhlangano obungokuyachitha imali unathwa itiye.
Kusadingeka kakhulu ukuthi singabantu beZimbabwe ke sihlangane sihlanganisene amakhanda. Sivumelaneni ukuthi iSouth Africa lawo wonke amanye amazwe akwizwekazi laseAfrika ayikho into angasisiza ngayo.
UMnumzana Crispin Nyono webandla leMthwakazi leBaration Front uDNC leZANU-PF badlala ngamafutha abilayo emlilweni.
Ma umuntu owakuthi akula crisis eZimbabwe okwamanje uveza sobala ukuthi lowo muntu akalabuntu, ukuthi lowo muntu ngosuthayo while abantu belamba ephakathi kohlupho.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Shabalala uthi ayihliphume iphele kulolu daba iANC.
Then uqinisile uObedi of my city iANC bebezivakatshela abangani bayizana besiyaqinisana bebonisana ukuthi kufanele beqhubeke njani behlukumeze.
Kodwa isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi kungenzeka ukuthi NCTA bekutshelwana amagama aqatha.
Ngasese mabekhuluma ibandla le-ANC kusho ukuthi liyaqhubeka litshengisa ukungajabuli ngalokho okwenziwa iZANU-PF.
Umbiko wethulwe ngamabandla la omabili ngemva komhlangano uveza ukuthi bakhulume ngokuqinisa ubudlelwano babo njalo lokuvikela inkululeko abayitholela amazwe abo. Ekuphendukeni kwaleli qula le-ANC kwele South Africa likubeke kwacaca ukuthi lizobuyela eZimbabwe lekhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe lenhlangothi zikaZulu ngoba likhathazekile ngesimo esiseZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, uBenedict Mhlapo.
Umongameli Donald Trump wamukele ngenjabulo ukubana usekhethwe lilunga ledale lephalamende kwele Norway uMnumzana Christian Tybring-Gjedde owebandla le-Progressive Party ukuze aphiwe isicoco seNobel Peace Prize kulandela ukulamula kwakhe inzondano phakathi kwele Israel lele United Arab Emirates. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter kanye lekhasini lesigodlo seWhite House eveza intokozo yakhe. UTrump wenze ukuba amazwe omabili ayezondana kwamagama akhumisane umlotha ngemva kweminyaka eminingi efuthelene. UTrump wake wakhethwa ngomnyaka 2018 ukuba anikwe isicoco lesi kodwa akasitholanga. Isicoco lesi sinikwa abantu abaletha ukuthula emhlabeni jikelele ngendlela ezishiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thomas Sithole ingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Ukuthi kube nokuthula, yena uthe ebuya wadala ingxabano lengxabangxoza lapho kule confusion eningakhulu. So besingakhangelanga ukuthi umuntu onjengoTrump uma sesikhangela indlela obuse ngayo engaba ngomunye wabantu abakhethayo ukuthi engathola isicoco lesi. Sikhuluma nje kanje khona eAmerica sibonile ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe baphethe njani ikakhulu uma sikhangela uhlanga olumnyama olwabantu abansundu kube lokuthengisela kakhulu. Lokhu sikubona kakhulukazi embusweni kaTrump. Ngakho besingakhangelanga ukuthi kungaba ngumuntu olegama elingabethwa emagameni abantu abalondoloza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Kulabanye sithole abangani bamjakazelela.
Bakhona ye ngiyavumelana lawe abamsupportayo ukuthi wenza kuhle kungenxa yokuthi kade bengalasibindi sokuthi bephakame betsho ukuthi hayi thina vele kasifuni ukuthi le minye imhlobo enjengabantu abamnyama kumbe ezinye izizwe lazo zikhangele njengabantu esilinganayo sonke. So ke yikho bemsupporta uTrump bathole umuntu ube lesibindi sokuthi etshengise ukuthi yena umi ngaphi. Singakuthi ngama true colors ngesiNgisi. Akafihli ukuthi yena ukuhambisana kakhulukazi lalaba abamhlophi abangafuni ezinye izizwe kumbe abantu abamnyama bekhangele njengabantu labo abalamalungelo njengabantu abamhlophe. Babona ngani hayi labo bangaphansi abalingani labo bona abamhlophe. Yikho ethola abantu abamsekelayo. Kube lokuthengisela ukuthi hayi bona khona ukuthi sasicabanga ukuthi sesidlulekiko iracism lay. Hayi asikadlulekiyo ngoba siyakubona ukutshengisela lokho kube khona iBlack Lives Matter iqale eAmerica kodwa ugcine sekuyi-global movement.
Amanumzana Thomas Thole yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuze ekhuluma ecingweni lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eWoblawayo. Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,429 asebethola lebele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million. Selugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje. Olivalelisayo, uFraxedis Jeremiah.